Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlalo mhla ka 26 kuMbimbitho 2021 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a national day of prayer and the fast, and invited the nation to join me and the religious leaders from all denominations to seek the help and redeeming hand of our God.
Umongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga owe President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe owe State House eHarare.
Ikakhulu abantu abampofu. So sesibona ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelwe liqhawe labo. Kodwa siyazi bakhona abanye laba esingathi maybe imigri class. Labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi.
Obe ngumongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli obhobhe mhla ka 17 uyona le inyanga ubekiwe namhla eChato lapho abedabuka khona kuhlelo woza Friday namhla silo Martins banda ihamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni wokubonga ngezibusiso owe-President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe emzini wakhe we-State House eHarare. Umongameli Mnangagwa uthi ubekeleli ilanga ukuba kubongwe usomandla ngezulu eliningi eline elizweni lonyaka. Iningi likhangelele ukutshaya inala okulakho ukuthuthukisa isimo somnotho. Mavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Embikweni awethule emkhosini womthandazo wokubonga umdali, umongameli Mnangagwa uchasise ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
You may recall that last year
lizakhumbula ukuba ngiphawule umhla ka 15 Hlangula 2020 ngalenzwa lwaba lusuku lokuthandaza lokuzincitsha ukudla. Nganxusa uzulu wonke ukuba amanyane lami kanye lenkokheli zenkolo ezijeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu. Lizakhumbula ukuba ngiphawule umhla ka 15 Hlangula 2020 ngalenzwa lwaba lusuku lokuthandaza nganxusa uzulu wonke ukuba amanyane lami kanye lenkokheli zenkolo ezijeneyo ukuthandazela umusa kaNkulunkulu.
Lanxa obekhokhela lumkhosi umfundisi Andrew Taunashe ubeqonqosela kokuphela ukuba lo kungumbuthano wabakukholo lwesiKristu bakhona bavele kwezinye inkolo ezibalisa olwesi-Islam. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ishmael Duwa uchaze uMnangagwa njengomkhokheli ongelabandlululo kunhlangothi zonke zempilo ogoqela olokholo.
Wena Nkulunkulu wathi wena wadala abantu abatshiyeneyo ngemihlobo ukuze basebenzisane ndawonye ngendlela ezokudumisa wena. U-ED wakulalela lokho. Lamhla silapha kungelani lombala umhlobo kumbe ezombusazwe, ungakho sithi makabusiswe u-ED.
Umnumzana Efindlela Ncube wezokulondolozwa kwamalungelo abathengi enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association upha umbono wakhe ngalolu suku.
Wona umkhuleko muhle ukuthi wenziwe kubongwe izulu kubongwe lokhu lalokhiyana, kodwa kakubongwanga ukuyakhuleka kuphela. Kumele izenzo zokubusa kahle zibonakale, yizo ezikhulekayo. ukubusa uhlonipha amalungelo abantu, uhlonipha umthetho, uhlonipha iconstitution, ukungela corruption, kubuswa ngendlela ehlonipha abantu, yiyo indlela yokubonga uNkulunkulu.
Umnumzana Ndaniso Mpande, isakhamuzi sedolobheni leGwanda, laye uthi kakuncedi ukukhuluma ngomlomo okungasekelwa yizenzo.
Ngathandaze yedwa labangani bakhe khonale eHarare, etshiyane lathi ngapha. Thina ngapha siphethe siyakhala sikhalela abazali bethu abababulalayo ngesikhathi zombhuqazwe. Sikhalela abantu abababulalayo okumele ukuthi ngabe lamuhla sijabula silabo kumbe ngabe lamuhla sisokola silabo.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube yena uthi lolu luhlelo oluhle.
Kuluhlelo oluhle lokuthi abantu bekhuleke bebonga izulu, kodwa akutsho ukuthi sokuza kuqula ezomnotho elizwe. Lo uhulumende kumele ukuthi bezame imizamo yonke ukuthi benze ukuthi ukudla konke sokutholileyo lathi sikwanise ukuthi sikube isikhiwe sithi sustainable than ukuthi sibe sibonga izulu. Umnotho welizwe kufadalala izinto zonke.
Ekupheleni kwengoma yelizwe ehlatshelwe ngokukhokhela kwabe police band, kuthethwe umzuzu owodwa wokukhumbula abalahlekelwe yimiphefumulo, izihlobo labangane ngenxa ye-COVID-19. Abakhunjulwe namhla bagoqela uBishop Abel Sande, yena obhubhe mhla ka-27 Nhlolanja kuwona lo mnyaka, omunye wabafundisi obesiba yingxenye yalabo abangena imihlangano lomongameli selokhu waqalayo inhlelo zokuthandazela ilizwe ngaphansi komanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu we-Faith for the Nation Fana. Inkokheli yenkolo ezehlukeneyo ebenxusiwe ihle yasuka lapho yayahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 emveni kokuba omunye wabo uBishop Nehemiah Mtendi weZion Christian Church ecele ukuba bavunyelwe ukwenza lokho. Amaqembu agoqela ele Family Voices lele Police Band yiwo akade ecula ingoma zokholo ebezisekela umbuthano womthandazo walamhla owenzelwe Estate House eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamachumi aphose yafike amahlanu 54.8,000 ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine elizweni kusukela lolu hlelo luqalile ngenyanga edluleyo kaNhlolanja. Phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36.7,000 asetholakalele coronavirus kusukisela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazenkulungwane ezedlula amachumi amathathu lani 34.5 babo kungabagule basila. Abakhulelwe yilesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1.5,000.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Tanzania namhla lingcwabe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana John Magufuli ekhaya lakhe eChato kulandela ukubhubha kwakhe mhla ka-17 kuyona le inyanga. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa njalo isikhundla sakhe sesiphethwe ngonkosikazi Samia Hassan ogcotshwe ngeviki edluleyo njalo okhangelelwe ukuphatha intambo zombuso ukuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ubonge inkokheli zakwamanye amazwe labo bonke abethulele ele Tanzania amazwe enduduzo kulandela ukutshona kukamnumzana Magufuli. Umongameli Hassan ngowakuqala wesifazana ukukhokhela kwele Tanzania njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Ukuhlaziya imbali kamnumzana Magufuli lekusasa eTanzania sixoxa nomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UMagufuli okwakuqala siyazi ukuthi wathengena wathandwa kakhulu ngabantu, wamisa izinhlelo eziningi ezazibonakala sengathi zidlalisa imali. Wathatha leyo mali wayihambisa ezibhedlela, wayihambisa lapho okulabantu abampofu abazosizakala khona. Kodwa ngenxa yokuthi ipolitiki isebenza ngendlela yayo, uMagufuli uthe eseqala ukuthi athathe inyathelo kulabo bamakampani akade ehuquluza umnotho waseTanzania wabonakala sengumuntu omubi ngenxa yokuthi wayesethinte labo abangathintwayo ikakhulu labo abezinkampani ezivela ngaphandle kwelizwe ezivela emazweni abantu abamhlophe lokhu kwenza ukuthi uMagufuli batshintshe indlela abakhuluma ngayo ngenhlelo zakhe bamenza umuntu olochuku bamenza umuntu olengqondo ezingancediyo abantu baseTanzania ikakhulu kwezamalungelo abantu ikakhulu kwezokhetho ikakhulu ukuphatha abantu abaphikisana laye kuthe kufika isikhathi sokuthi kube lo bhubhane lo-COVID wabonisa ukuthi ulengqondo yokuthi yena azicabangele lanxa abantu bebesithi uphikisana kakhulu ngalabo esingathi ngabe-science kodwa yena usebenzise ingqondo yokuthi i-Afrika kufanele ukuthi isebenzise i-science yayo ukuthi ilwise ubhubhane lolu. Manje siyazi-ke ukuthi nxa uzama ukuthi ukhuphule i-Afrika ukhulume izinto ezinhle nge-Afrika bayafuna nje ukuthi bekuvale ngakho laye bamvalile even ngendlela afe ngayo besokungani bayamhleka ukuthi ubephikisana le-science ngenxa yokuthi i-Afrika singamavili okubhala imbali zethu kungenzeka ukuthi okuzakhunjulwa kakhulu yilokho ukuthi ubephikisana labantu besayensi ubephikisana lokuthi amakampani atshontshe inotho yasetanzania
amaxuku abantu ababuthene ukumvalelisa langezinye nje insuku esililweni bebebaningi kungabe kusitsho ukuthi abantu bayamthanda yini
bamthanda kakhulu njengoba ngisho ukuthi ikakhulu abantu abampofu so sesibona-ke abantu abanjalo sebesiya emngcwabeni wakhe besiyamkhumbula ngoba babona ukuthi bahanjelelwe iqhawe labo kodwa siyazi ukuthi bakhona abanye laba esingathi maybe i-middle class labo bajabulela ukuthi uhambile ngoba bona bebemthatha njengomuntu omubi njalo bebencedisana lalabo abantathela izindaba abasuka ngaphandle kwelizwe
lowo othethe isikhundla sakhe ye osengumongameli kathesi
lowo othethe ulakho ukuthi ashiye indlela uMagufuli abehamba ngayo athathe eyakhe indlela kusiya ngokuthi yena ubona sengathi iTanzania ingathola uncedo bani kulabo abefuna ukuhambisana nabo kodwa nxa angakhetha ukuhamba ngenhlelo lezi esithi thina i-Pan-African approach ekade isetshenziswa nguMagufuli kuzoba nzima ukuya phambili ngoba siyazi ukuthi i-Pan-African approach iyabethusa labo abahuquluza umnetho wase-Afrika so kufana ukuthi angene ezinyaweni zikaMagufuli zinkulu-ke iinyawo zikaMagufuli asazi kodwa-ke ule thuba lokuthi laye abonise ukuthi abantu bangomama labo bayakhona ukuthi bakhokhele
lo umnumzana Walter Sonunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ese-South Africa Life Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhubeka kokuhlatshwa abantu ijekiseni yokuzivikela ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19 e-Sinopharm vaccine. Omunye wabasanda ukuxotshwa kudale lephalamende umnumzana Kucaca Phulu uthi kuyamangalisa okwenziwe libandla le-People's Democratic Party elikhokhelwa ngunkosikazi Mathiwe ngalo somlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda okukhanya besetshenziswa libandla elibusayo elifuna ukubhidliza ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ake sizwe ikhuluma ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF belo Gibbs Dube we-Studio 7.
Liyakwazi ukuthi i-attack le to try and silence. What is being silenced is not the PDP. Okuchaywa yiZANU MDC Alliance ekhokelwa nguNelson Chamisa. Ngoba balokhu besilwa impi naleyana e-legitimacy. Impi ye-legitimacy ayikapheli. So impi ye-legitimacy khonokana kube kulokhu ukuthi uMnangagwa is not legitimate, uMnangagwa is not legitimate. Yikho okwenza wa-withdraw ama-MPs wonke lawana ay-MDC Alliance. Awakuthiwa sebeku MDCT. So yikuqhubeka kwakhona khona lokhu of course izano ekwenzayo ukuthi izimpi zenezo ziyabe zikhona within amaparty iyazithatha iziweaponize izisebenzise khulume labantu bangene esikhwameni sayo ibasebenzise. In our case urukanda besingelampi layo ngoba asimazi. We're not having a fight with you. You can't call it an internal fight ngoba is not our member. So in the case of Ukanda ke kuthi ukuthi wadingwa la izano ubana asetshenziswe to achieve your objective yokuthi siphume singabi khona eParliament. Ungakhangela kathi oh, that objective has been achieved ngoba asikho eParliament. Angikho eParliament. Alesi kuza debate constitutional amendment number 2 yabe ingekho. So it has been achieved. And so many other things that this is raised. Ngoba ungahamba eParliament side uzabona ukuthi nxa eParliament ingena ku committee upasa umthetho onjengalo. Siyabe sibuza izinto eziningi, sibuza izinto eziningi causing many changes. If you go to the Hansard and look at ilokuze ngiphosa yabe njalo so nina le iphosa yabo this umthetho nalo law and order maintenance you will see in terms of the debate how much this group of people now recall where you hambe badinga uzabona ukuthi how much contribution they make in terms of law making and then you will find ukuthi that's why they are being recalled where possible.
Yeah, what is Pise ubaba Golide says ukuthi uthini baba Golide uyamuzwa uyakhuluma lapha ke ubaba Phulu.
Abantu nxa belama issues, nxa kunama problems, abafundi ukuthi bawasolve bebodwa khonale. Hathi ukuthi ungaba nama problems, selifuna ukubiza umakhelwane nguye osephakathi kwento yakhona, noma lapho yena ebevele engekho ngisho. Ngoba lakaye kule state, asila sizathu njalo asila sidingo sokuthi singenele ilokuzeni, iMDC Alliance kumbe amanye amabandla angaba aseparliament ngoba already thina eparliament kuyaziwa ukubana. Sine 2/3 majority, which means ukuthi wona akulanto esingayehluleka ukuthi siyipase nxa sifuna ukuyipasa njengebandla elezanuphiwe. So akula need ukuthi una singafuna ukuthi ubana sisibhazulise into. Njalo ungakhumbula umongameli wethu nguye waqalayo ngemva kokhetho esithi no, akucreate a position ka-leader of the opposition. Manje pho nxa umuntu lo engumongameli wezanuphiwe esithi wona asicreate any position e-leader of the opposition eParliament. Kusho ukuthi namhla nguye osefuna i-one party state njalo. Andabo. Laba bantu kuphela into ekhona ukuthi bona sokubonakala ukuthi hayi into le iproject le singani isifadalala isisiwa ngakho ke somele yabona lokho ama last kicks of a dying horse olusukulaja on straws ukuthi uzame ukuthi uphefumule sokunzima laphana nxa ubudibha laphana nxa usugalula anti abantu uyabamba ngisho nani ngoba sokunzima phela laphana yinto phela esiyenzakala khonapha
lapho sizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanuPF lo mnumzana kwacaca Phulo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yeFacebook kukhasi leVIO eNdebele. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lenze kahle iqembu leZimbabwe Warriors elinqobe eleBotswana 1-0 izolo kusihlwa. Lahle langena kuma-finals enkezo ye-Africa Cup of Nations. EleZimbabwe elilemklomelo ezitshiya ngalombili lilandela eleAlgeria kungalani yesibaya sika-Group H. Iqembu leli lizanqakelana leleZambia ngeviki ezayo. Impumela yomdlalo lo kawusoze uguqule isimo sengalani ku-Group H ngesikhathi kulungiselelwa imidlalo ye-AFCON ezadlalelwa kwele Cameroon. Ingcithi kwezemidlalo yenguqu uThandazani Zimbwa uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors.
Lokhu siyakuthakazelela kakhulu njalo siyathokoza ukubana njengelizwe elidlala umdlalo wenguqu lathi sizabe silabanye abaphumeleleyo sihlangana sikhona ngale eCameroon. Ngakho ke siyathokoza siyajabula njalo sikwamukele ngenhliziyo emhlophe. Sisuka lapho ke kumele sikunanzelele ukuthi aso ukwakuqala ukuthi siye kuma finals awe Nations Cup. Lokhu sokungwesihlanu sike sahamba lo Sande Marumo ngo-2004 sawela njalo ngo-2006 sisiya e-Egypt lo Charles Mhlauri sazokuya e-Gabon lo Callisto Pasua saphenduka futhi saya e-Egypt lo Sande Marumo khathesi nanku sesihamba lo Locas ngakho ngokwesihlanu kodwa uzananzelela ukuthi izikhathi zonke sihamba besiphelela ku-first round besingafiki kuba ngalesibili
sokumele ke iqembu leli lenzeni ukwenza ukuthi nxa lihamba khona ngale ku-AFCON
lifike linqobe kulokuthi lihlala nje lisikaphansi.
Kumele sihambe ngale sile njongo yokuthi konke esikudlalayo siyakuyina. Singabi lenjongo leyane ukuthi hayi sifuna ukuphuma kuphela ku first round. How? Kati laba nanku aba esidlala labo. Abanye aba iAlgeria isike yafika phambili konale kuma semifinals lama final kodwa siyadlala labo behluleke ukusidla ngakho ke kanti nxa sizahlangana kuma finals ukuza sehlula ukuthi sidlale labo ngendlela yona leyi esiyenzileyo bebuya eNational Sports Stadium besehluleke ukusidla kuyini ngithemba isikhathi samanje kusiyafika ama finals kuqhakathekile ukubana sihle siqalise ukukhankasela okokuqala imali sibona ukuthi imali efunekayo ukuthi nxa kuyiwa emidlaleni njengaleyo kungaba imalini nxa leyo mali itholakala siqale njalo lokudinga lokuzwanana lamaqembu alabafana abazasidlalela ukube ukwenzela ukuthi kube lezivunyelwano ezenelisa ukuthi nxa umqeqeshi wethu esithi ufuna ukuthi abafana bake bahlangane kudala sikulungisile ngakho ke kuqhakathekile ukuthi sihle siqale khathesi ukuthi siyafika ama finals lawo siyabe sivele sesizilungisele njalo sesileqembu lethu esilaziyo ukuthi abafana bajayelene silithembile okunye ukuqhakathekile engubonayo ukuthi kwelakithi besithanda ukuqhakathekile tekisa laba badlali abavela phandle abangadlali besekhaya kodwa ungakhangela umdlalo lo osusihambise eCameroon ohlohlile ngumfana obeloko edlala khona phe eZimbabwe akunyangaza ntshwala eye eTanzania kodwa bevele edlala khona apha edlala kuFC Platinum edlala kubulawa eChiefs simkhangelela phansi ngoba ube ngaphumanga phandle kwelizwe kanti singananyanga ezimbili ezintathu eTanzania sesimbiza
uthandazani Zimba ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekwabulawayo. Uhlelo Woza Friday namhla silo Martin Sibanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi uyavuma kubika umntungameli inkomo we Studio 7
zane iyo eyisihloko sedlalade ethi uyavuma sisi deyiskathi indolwane ithule kodwa umhloli waleli qembu uMartin Spanda uthi bebenyamalele nje bepheka loluluju asebelwethulile
sithi sintu ukuhlehla kwenqama isiko kubaleka kodwa kuyathola amandla so bengibalungiselela nje elinye idlalade elizofika ezinhliziyweni zabo lakhe njengoba nje ngihlala ngisenza ama album esengisebenze phezu kwawo mangisukela endolwane sihlangene kuthi ukuthi asay 16 kuthi ukuthi sindolwane sasebenza sasafika ku 13 album ndisengiyehlukene ke no Charles ngingedwa nga recorder ama album amathathu lena ngesithathu yokuqala bekubakhuzeni esibili kungonke zokulungisa manje ngithi uyavuma
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi bakhohlisene kanye lale ethi amanxeba lapho uSpanda akhumbula khona ingqwele yendolwane Super Sounds uAmson Ndebele yena obhubhele engozini yemota ngo-2007 Yeah, cool.
ikhona into eloku iphila ngaphakathi kwami ngalendoda esesicula sonke ukuthi makwenzeka zonke izinto ezimbi ukulahlekelwa ngumuntu nje lapha emhlabeni njengoba ngiphila uyazi kuloko kuvuka amanxeba onalana amadala ngiloke ngimcabanga kakhulu and bangithi ngiyabheka around since ahambayo igap yakhe ayizange ivaleke empilweni yami
Abangathanda ukuthenga umculo wenu uba uthola njani Sibanda
Uyatholakala ke online ukhona kuma digital stores onke emhlabeni o YouTube o Spotify you name them sinawo ama hard copies ikakhulu lapha eMzansi Africa lapho engikhona ngiseMzansi Africa mina ababe befuna ukukhuluma nami bengakhuluma nami through my PA enumbeni ethi 0643170075 noma bangifonele mina direct ku number ethi 0623218290
Yiwapi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Kubalandeli bami nabathandi bomculo kuyo yonke indawo, ngibatshela nje ukuthi ngiyabathanda kakhulu and ngibafisela impilo enhle, ngibafisela ukuthi baphephe emkhuhlaneni yomhlaba and ngibagugquzela ukuthi bathenge ama-originals ngoba lokho yikho kuzosenza ukuthi siqhubeke senza umusic.
Ngemva kokutshona kuka-Absoni, uMartin wasala ehlabela loCharles Ndebele beyiphethe indolwane Super Sounds kodwa bazokwehlukana baba ngabaculi abazimeleyo. Uphuma ke enkundleni uMartin Spanda lendolwane Super Sounds ngale ethi ndomukumbuza.
Ngani lesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela uMongameli Emerson Mnangagwa unxuse inkokheli yamabandla okholo emthandazweni owe President Special National Day of Thanksgiving owenzelwe esigodlweni seState House eHarare obe nguMongameli wele Tanzania uMnumzana John Magufuli obhubhe phakathi kwayona le inyanga ubekwe namhla eChato lapho abedabuka khona kuhlelo Woza Friday namhla Sizwe uMartin Spanda ehamba leqembu lakhe lendolwane Super Sounds. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngekhona pha eWashington DC.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.